ababuthiwe abaseHarare bebothwa they were in a private place and ayilandi ngemopha ukuthi kuzomele ihambe liregister lelokhu zemapolisi so forth even though they had already did that. Same with us in Bulawayo, we had that very same arrangement. Sihambile ku-private venue yethu ufika khona ngale sikanje vele kulamapolisa kule-military intelligence kulama-CIOs and so forth. They were there to tell us ukuthi no, you can't celebrate this thing here because nalifuna ukukhoza umsindo.
Mnumzana Mthusa, lungathi ngalokho kuthiwa ngabanye benu be-CCC.
IZimbabwe yilizwe elingasobha lina-republic, yilizwe elilemthetho ekhona ehleliweyo ekutshengisa ukuthi nxa umuntu efisa ukuba lomhlangano kumbe efisa ukuba lento etshengisa ukutshengisela kumele ayenze okuhlanganisela ukubhala incwadi itshela amapholisa ukuthi ozalwa ngukhombinambati lakwenza nini ekhadi sidi. Umthetho wangkhona usuka unile ipholisa amandla okuthi avume ukuthi yenza nini lokhu ekufuna ukuyenza kodwa sayinika amapholisa kumbe kuzaba njani ukwenzela ukuthi into yakho yenzakala. Sizile futhi uthinoyi ukuthi bake bazama ukucela ukuthi bayenze kodwa kulamalanga acelwa ngawo. Ngizekwazi njalo ukuthi amapholisa asebenza laba abathatha izinto ebantwini bekwazi kulama-tip off of izinto eziplanayo. Esesilizwile ukungahunga lathi futhi kebandlalizanisebeseliliteni ukuthi hhayi obantu izidingi lapho elihlala khona ngoba sizile ukuthi kulabantu abafuna ukusebenzisa i-soweto uprising commemoration ka-16 Zimbabwe ukwenza udlakela udlame lezinto ezizangenisa iZimbabwe sikhangelele ukuwosa isikhathi ngo-August 2024.
Nanso indaba Mnumzana Moyo.
Mina mboni ngani it's very wrong to assume ukuthi abantu bazayenza into zokudlakela when they just want to commemorate the day of the African child. Bona sebecabanga ukuthi onitanga sebefuna ukuthi besihlalweni.
Umnumzana Mthusa uphinde wakhuluma njalo ngokuthi umthetho laphana ulandelwa ngokwazisa amapholisa.
Khonokho kuwrong kakhulu ukuthi bekukhulu ukuthi kuthiwa umthetho awuzange ulandelele because babhali lokhu zelile and futhi umthetho wakhona mawusitsho ukhuluma on a public gathering and laphana behambile bekukupublic ma umuntu esendlini yakhe emayadini ku-private place and then ukuthi usithi wena umuntu lwana uwefuna ukuzokwenza umsindo esendlini yakhe applied but amapolisa wayenza kokutshintsha ngelast imisekezo i-command from a-68 building nale Harare.
Sesibuya kuwe Mnumzana Mthusa, uke wakhuluma ngokwe-SADC
sesikhathini esokuthi ye ukhetho last year. Ukhetho lolu ukhetho luphelile sibone ukuqamuka kwabantu abe people see abanye besithi sebeyiblue abanye besiyiqala leyimakasi ukuxothana ephalamenti besenzayo so bone ngokwabo abathembani nabo into insekangaka into engelanto enesingizengizi phakathi haw yindaba into yankhona isenza icashile yindaba into yankhona itshintshwe ivenu ngelatileni ngenxa yokuthi lawo thina ama-message ade sethuleta kuma-inbox okuthi abantu asambele endaweni ende laphana asayenzi sihambe endlini kalidazi bani ngoba kunabanye asebethengisile ukuthi sebesingaphi phansi i-message yakhona ade khonzila wabhala ukuthi it's our time as young people let's do it. I don't know ukuthi ikini okwenziwayo nxa kucommemoratwa inemba yezona kunational executive kodwa ngizela kobulawayo kuneminye imihlangano yokuthi ivalelwane njenge-youth league esakufuna ukuhosta khona ama-minister yenza i-interface ipholisa yalala yathi yona alinikela yenza imihlangano phakathi ngoba kuyabuya irali kabongameli ibandla afuna ukubuya khona pha yena ibandla labongameli ufuna ukubuya khona kezo adresa abantu lae ithiwas on the runup of election lathi i-different yethu lawo ukuthi nxa siyalelwa indawo lezi asigijini sifake kumaphisandaba asigijini sifaka kubo-twitter sihle sikulungise indawo simelele another opportunity yindali imihlangano abasele yenzile ade senza ngu-ostalos nothibaya province by province ubona ngani ngabe kuthiwa ipolisi kumbe izaluphethu ayikufuni khonokho ngabe ukuthiye kusenzakala.
Lokho engikuye Mnumzana Mthusa, siyabona njalo abanye ababotshiweyo laba be-CCC bahamba beqhula abanye bathi batshayiwe.
Angiyeke ngaba lethuba lokuthi ngikhulume ngakho ngoba angikwazi ukuthi ngabe kuyiqiniso kumbe ngabe kuyini. Ngibona ngani ngimbuzo oqakathekile
kakhulu. Nxa bebonakala beqhula kuma-video ke
sesake sabona ama-video akudala nami siyambona eqhula esika-right sasa esekhofiwe sesiyekhoti eqhula esika-lefi kungamagini okuvame ukutshengisa ukuthi kwenzakala bathike lokhu angikwazi kuyenzakaleni so angifuni ukuphokenda nakho but sesike sabona ama-gini anjengawona lawo sikujayele lokhu siyakwazi uya kuthendakala
abantwana bachayiwe undoda uyakubona khonokho but ukuthi I cannot comment because they know ukuthi umthetho abathi umthetho usebenza nga usebenza kwabantu beopposition kuphela umthetho wabo awusebenzi kwabezana uthi baya eka khamukile omunye lefracture nyaweni angazi ukuthi abantu bezanipf bathi basabe njani engondweni zabo ngabe into bekhuluma amazwi abuhlungu kangaka so hardly ukuhlungu khuluma nje yenze so kale sithi inyembezi ziyadizi ziyahlihle emehlwe nami ukuthi ngizwe omunye umntana you might be that's ZANU-PF thinking that you are the master uNkulunkulu wakho konke but the day is coming and the day is coming akuna malanga nje athize nje ilanga liyeza because njengabo singakuntanga umuntu ukuthi sizise ubuhlungu and they are pushing us to the end but abantu push us ukuthi ifuso ukuthi ukuthi the revolt against the system I can assure you
singathi gqiba mnumzana Mthuthu
ngigqiba nje ngiyamuzwa lapho mnumzana ungani sezondile kodwa into engingayithi ukuthi ukuzonda kwabantu be-triple C kuzinikelile ngoba kuyi-right yabo yokuzonda ngalo kumele bebekwazi ukuthi ayibala monopoly yokuzonda ngathi kuzanupef njengamayubezanupef nithe kanjalo siyakwanisa ukuzonda njalo kanjalo ngathi thina bentukuntu enkulu ekugcineni ibizweni adeni sizintelele zenzakalayo ezihlanganisela abantu abadilijela amapholisa ngamathi amapholisa ngasesifaka i-minimum post sokuthiwa kube ne-posta but engiyishiyo kujayele lokho but engingakutsho mina ezweni lezimbabwe ukuthi bakithi umongameli upresident Emmerson Mnangagwa niye umongameli welizwe kule msebenzi eminingi ayenzayo lapha asinyisa khona wonke umuntu ezimbabwe athi ilizwe lakhiwa ngabantu abanikazi belizwe yini lawo kungabe ngowe-triple C ngabe ngowe-ZANU-PF ungayathi bandla buyani kuhlangane nendawoni
hayi ilizwe kumele sinyaleni sonke umongameli wakho mayenza into erongumthetho umongameli yenza into erong usho ukondemn the police brutality that is happening kumele ukukondeme lokhu njengomyouth because it's wrong
kuyazwakala sibili hayi kodwa mina ngibona ngani kuhle kakhulu ngoba umongameli okhona upresident Emmerson Mnangagwa wathi yena vele nomongameli olalelayo abantu so lawe ulelungile lokumtshela ukhulume ukuthi hayi umongameli kumele senze so usebenzise ama-representative akho akhona asephalamenti kuvumelekile njalo izimbabwe zedemokrasi kuba izinjalo yabo
leli ngunelson uchanisa u-advocate nelson chanisa so asiyo Emmerson Mnangagwa thank you so much